Bekungesabatha ntambama mhlazi ku-17 kumfumfu ngesikhathi umuyi umnumzana Zukiswa khela lentombi yakhe ndawonye lomngani wakhe lomkakhe besethekelela iRose Park eJohannesburg ukuyabuka imvelo. Lezi zithandani zaficwa izigebenga ezilichumi lambili. Lezi zigebenga zabahamba omunye wabesifazane ababili laba zamdlungula. Qede lapho zabopha besilisa bobabili izandla zabaphosela edamu bagalula bafa. Lesi sehlakalo sathukuthelisa phose wonke umuntu wakwele South Africa owezwa ngalolu daba. Khathesi ke izalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezithukuthele zaganunwabo ngemva kokuvela kwemibiko ethi izigebenga ezimbili esezibotshiwe ngalesi sehlakalo yizizalwane zeZimbabwe. Umnumzana Gerald Ncube isiphathamandla seKhalanga Language and Cultural Development Association uthi lihlazo elikhulu elenziwe yintsha yeZimbabwe ephatheke kulesi sinengiso esithi nengi yalokhu ibangelwa ikusetshenziswa kwezidakamizwa.
Uma ungaba umuntu esedla ama-drugs gcine senza into engalungile or yokubamba inkunzi kumbe uyaganga kumbe uyadlengula kumbe uyabulala kumbe uyagwaza or kumbe yena ugcina naye engasazazi uyagwaza kumbe uyahamba emgwaqweni ngoba uboni nje vele ugcina ushayiswa imoto or mhlambe bayakubamba nawe inkunzi bakugwaze bakulimaze kumbe bakubulala.
Umculi weZimbabwe odumileyo utholakele Ndlovu uthi kasikho isizathu esingenza umuntu aze enze ubugebenga obungaka.
Engikhala ngakho kakhulu ukuthi abafowethu masingabambini inkunzi, masingadekezani, masingabulalani sodwa. Ma ulambile cela umakhelwane wakho akuncedise.
Ugogo Sithokozile Nkomo odabuka esigabeni sakobhodo ePlumtree uthi ukhathazeke kakhulu ngehlekana labatsha eselithe ngokufika kwele South Africa lavuka eseganga laba ngamahlongandlebe.
Singabantu abadala ngithi abantwana bethu sicela ukuthi beke bakhuzeke bahloniphe. Abantwana bagwazana daily kona manje everyday ekuseni mawuvuka uzozwa ukuthi akutholakala isidumbu umntana efile.
Izehlakalo zokubulawa, ukutshontshelwa, ukudutshulwa nokudlengulwa kwabantu kwele South Africa kusenziwa izalwane zeZimbabwe seziyimvama. Inengike lithi lokhu ngesinye sezizado ezivusa inhlansi yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kuleli. Ngimelisturo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.